inhlanhla ukuthi upresident ufilile le edi advanced team okuthiwa iteam eqali ihambe phambili silokho sibambe umlomo wangaphansi sisithi kambe bakwenzelani njengoba iZimbabwe singabantu banye njalo into esiyenzayo iku-constitution ukuthi sile freedom of association, sile freedom of assembly, sile freedom of religion and freedom of thought. Yikho ngalokhu siyagcizelela ukuthi iZANU isenza umathanda ngobupresident wabo uMnangagwa wathi bona ngamapholisa, ngamajaji, ngamamagistrate, ngamasotsha, ngamapholisa. Yikho ke akusela mthetho, akusela ihle constitution sokulo mthetho womuntu, i-rule of law ayisekho. Kodwa ke lokhu kuqinisa abantu inyosi ezehlisileyo ziyaluma khathi sesedude ukuthi singene kuhulumende uJaha uChamisa ebe ngupresident weZimbabwe befuna bengafuni.
AbeZANU PF bathi yini elizitshayele izimota zenu ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esikhangelelwe ukuza eZimbabwe kusikhatshana esilandelayo.
Kambe ngubani ongazijisela imota yakhe, ezibulalela imota yakhe, ezitshaya ikhanda, eziphosehle. Yikho ke sibona ngani inyoni lomkhalelo wayo iZANU PF. Esaba iyaqhuqa ngesikhiwa bathi they are panicking. They are even afraid of their shadows. Bayesaba ngisho lezithunzi zabo ngoba udumo lukababa uNelson Chamisa le-MDC Alliance. So liba Fabisa engakhwehlela ubaba uChamisa bonke babanjwa influencer. Ngalokho isikhulumi seZANU esithi thina senza stage managed violence ngamanga aluhlaza tshoko. Into abasalali ngokwesaba ukuthi uJaha uzangena. Ngithule emasotsheni, ngithule emapholiseni, ngithule kuma-CIO bathi uJaha kangene. Ngalokho sebefuna ukubhidliza basebenzise udlame njenge-experience yabo. Bavele ngabantu abawina nge-violence. Ngabantu abawina ngodlame, khathesi abantu badla ingqoqo zomlomo, khonoko konke bathi iMDC enza lokho, kanti iMDC ike yabusa liphi lizwe iMDC Alliance. Ngalokho Mahlabezulu, akwisethusi vele sikujayele ukuthi iZANU PF uma siphelelwe ngumphako isebenzisa udlame.